ukukhuza lokho kuyinto eqhakadile kakhulu babuNkomo ukuthi inkokheli zonke ezamabandla elizweni leZimbabwe azibe kwazi ukuthi kulilungelo lakhe wonke umuntu oseZimbabwe ukuthi nxa engabe ekhetha into ayikhethayo akhethe lokho akufunayo. Kuqala ngaye yena umongameli umnangagwa ukuthi abe isibonelo ebantwini baseZimbabwe njalo abe isibonelo kwezinye inkokheli ukuthi udlame ayisonto elungileyo njalo udlame into embi kakhulu elizweni lakithi eyiyo esezingathi abantu baseZimbabwe saziwa njengodlame kodwa asaziwa ngezinto ezinhle esingazenza ngoba singakhohlwa ukuthi kathesi zonke izinto ezimbi eziyabe zenzakala elizweni lakithi babuNkomo ziyevela nakwamanye amazwe ekuyabe kusenza ukuthi sibe ngabantu ababi kakhulu. Kuqakathekile kakhulu lokho akwenzileyo, kodwa ngibona ingathi indlela abantu abaningi ngendlela sebangelwa ngayo indlela yokuthanda ukulwabelwela ezipolitiki kuzathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi lokhu sikubone kugwemeka noma kusiba ezingeni eliphansi. Ngaphandle kokuthi phezulu kokukhuza lokhu alibe khona elinye inyathelo elithathwayo ukuthi labo batholakala besenza noma besenza izinto ezinjalo ezifana nokuthi batshengisela udlakela ikakhulukazi nxa kufika kwezipolitiki ukuthi asibe khona isijeziso esiba khona esiphindezelekileyo phezulu kwalokho ukukhuza kwakhe akwenzileyo ngoba nxa kuwukukhuza kuphela angiboni ukuthi bengamlalela kuphela bazithulele kube into enjalo ngoba into leyi sebayiyekela yahlala isikhathi eside.
Ukhona ukudonselana okukhulunywayo phakathi kukaMnangagwa lo msekeli wakhe uChiwenga, kambe kungaba kuyinto ekhona yini kumbe abantu bayakhuluma nje?
Impawu ezikhona esizibonayo zitshengisela ukuthi khona kukhona okungazwisisani kahle khona ngoba esikhathini esedlulayo kwakukaningi khona ukuthi sasibabona ngaso sonke isikhathi bebonke esikhathini esiningi njalo noma nxa kukuthi bediscussa izinto eziningi kwakutshengisela ukuthi bayimbumba bayinto yinye kodwa-ke kathesi sesibona ingathi sekuvela kakhulu sekusiba nguye umphathi kuphela osenguye osevela osekuchiya abantu abaningi becabangela ukuthi mhlambe kungabe ukuthi kungabe kuliqiniso lokho njengezinye izinto esesizibona ezazingavamanga ukuthi sibone kakhulu abaya empini ngoba sazi ukuthi uMnumzane uChiwenga kakhulu usekelwa ngabaya empini ofana lamawovets ofana lamasoja manje ke kulamalanga sinxa sesibona lamawovets eze sibotshwa kanje kuze kuyasolise ukuthi kanti sekuze kwafika leso stage ukuthi bekuhamba njani noma kulomthelela thize yikho sekusenza abantu abaningi babe lokusola ukuthi mhlawumbe kukhona ukulukasa ntungwane.